Ed. Siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 22 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla lilanga lokunansa amalungelo oluntu awukuthola amanzi ahlanzekileyo awokusebenzisa iWorld Water Day eZimbabwe lilokhu libhekane lohlupho lo ekuthuleleni abantu amanzi eneleyo. Ikhansili yakobulawayo ithi siqalisile ukukhulumisana le umguza Rural District Council iphathiswa nguhulumende ngokuthenga umhlabathi eliwudingayo kulindawo.
But kulezinye njalo indawo eziwumguza okufanele ukuthi aluba zikhonapha kona singobulawayo ukwenzela ukuthi indubo lezi zingazaba khona. For instance, kule emthunzini.
Inhlanganiso ebona ngezemidlalo yenguqu ezifa ithi iqhubeka ibhekane lohlupho lokusilela kwemali.
Labantu abaningi esilezikoledi zabo, isikoledi zathi 6 million sezazidlala ezingu 4 million kaphela. Abantu laba babuya ngoba ngenxa yokuthi lathi sabe singabhadalanga. Babuya bathatha into zethu. Kodwa sithi thina ayisikho okumele kwenzakale.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lamuhla lilanga lokunansa amalungelo oluntu awukuthola amanzi ahlanzekileyo awokusebenzisa iWorld Water Day eZimbabwe lilokhu libhekane lohlupho ekutholeni amanzi eneleyo. Asizweni okuningi ngesimo samanzi elizweni kungqoqo untungameli inkomo weStudio 7 ayiqhube loCouncillor weGwanda uCouncillor Justin Majale.
Lilanga eliqakathekileyo sibili babankomo ngoba uzakunanzelela ukuthi amanzi libengele lomuntu wonke ukuthi athole. Hhayi amanzi kuphela kodwa amanzi ahlanzekileyo njalo amanzi atholakala ngokuphela. Yikho sekukhangeleleyo ukuthi ngakuthiwa abantu bacela amanzi ngendlela efaneleyo bethela amanzi ngendlela ahlanzekileyo ngoba vele kulilungelo labo leli. Kodwa-ke ngingawukhangela kakhulu ngapha edolobheni lakithi kusukele kunzinyana ngoba amanzi kafiki kuhle ngenxa yokuthi lanxa iGwanda ilamanzi amaningi kodwa kulokudoselana phakathi kwemuzi weGwanda esingathi municipality yabezinwa ukuthi ngubani vele umnini manzi omuzi weGwanda khona kudoselana kugcine kudala ingxabano ezenza ukuthi ekugcineni abantu bengasathola amanzi ngendlela eqondileyo. Yikho kungani kuyasikhubaza kakhulu.
Njengekhansili kuyini elikwenzayo ukuqeda udubo okhuluma ngalo udubo lokudonselana phakathi kwenu lezino?
Ya, sikuzanye imizamo eminingi ukuthi kuxoxiswane kakhulu labogada lezabanzi ukuthi ikhansili izibhasobhele amanzi ngoba yelo mnandi vele ukuthi inike abantu amanzi nakusasa lanxa abantu bevuza kumele baqonde ekhansilini. Kodwa mina umbono wami ngibonani kuqakathekile ukuthi uhulumende yena omkhulu esingathi i-central government ayenze isinqumo sokuthi hhayi zima qhubela laba abantu amanzi ngoba yikho kungadala ongaceda umsindo. Lokhu esikwenzayo kuzathatha isikhathi ngoba kwaba lesinqumo sokuba uhulumende ukuthi amanzi asuswe emakhansilini aye kuzima. Ngokufanayo kumele uhulumende ayenze isinqumo ukuthi hhayi zima zisela amanzi lokuba nini bawo.
Ngukhansila Justin Majale owedolobheni leGwanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Ikhansili yakobulawayo ithi siqalisile ukukhulumisana le emaphandleni aseduzane ledolobho eUmguza Rural District Council iphathiswa lugatsha lukahulumende olokubuswa kwezabelo ukuthi kuboniswane ukuthi idolobho lakobulawayo lingathenga njani umhlabathi eliwudingayo kulindawo ukuze liqhele. Intathe yezindaba ethu noThando Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikansili ya Bulawayo ithi lanxa yake yazama ukukhulumisana leMguza ngomnyaka ka 2007 wangaphumeleli. Ilethemba ukuthi okwakathesi impumela izabanhle njengoba izimisele ukuthenga lomhlabathi ngemali yakwamanye amazwe okuyiyo esisebenza hathi ngamadola kuleli ayengaselasi sindo ngo 2007. Ukungakhulumisani kweBCC leMguza Rural Council ngokuthengiswa komhlabathi ogqagqele idolobho leli bese kuphazamisa ukukhula kwalo ngoba lomhlabathi bukhangelelwe ukuthi uzathengwa yiCouncil yakoBulawayo ukuqhelisa idolobho. Idolobho lakoBulawayo ligonjolozelwe yindawo yeUMguza Rural Council nxa zonke kusukela eKensington nxa usiya eGwanda, eRaygate nxa usiya eNkayi, eMbundane nxa usiya ePlumtree kanye lalapho uphuma idolobho usiya eNyama yendlovu. Umeya wedolobho uCouncil Martin Moyo uthi kuqhakathekile ukuthi babe lesivumelwano leUMguza ngokuthengiswa komhlabathi ngoba kungenziwa kanjalo uBulawayo uzehluleka ukuqhela esevalelwe yiCouncil yeUMguza. Uthi ngesikhathi iCouncil yakoBulawayo idweba efisa ukukwenza imaster plan omanjinela babo babesebenzelana labe uMguza kuboniswana ukuthi umhlaba ungathengiselwa idolobho hathi abantu nje, kodwa lesi sivumelwano sachabalala ngo 2007 ngenxa yemali yakuleli eyayingasathengi lutho. Wengeze esithi lokhu kungakhulumisani bese kubadidanisa ingqondo ukuthi pho kuthiwa idolobho lakoBulawayo liqhele lisiya ngapi nanku livele ligonjolozelwe uMguza kumacele wonke.
But kulezinye njalo indawo eziwumguza okufanele ukuthi aluba zikhona phakona singoBulawayo ukwenzela ukuthi indubo lezi zingazaba khona. For instance, kule emthunzini isephukula sawo nxa ufika khona wena kawuboni ukuthi usemguza kodwa iyakusemguza. We seem to be surrounded by uMguza Rural District Council. IDouglas Dam iseMguza, Kensington iseMguza.
Lanxa nje iMguza ibisizithengisela umhlabathi wayo ebantwini ibisenza lokhu kungela migwaqo, amanzi kumbe amandla kagetsi. Unkosikazi Rita Sibanda oyisakhamuzi uthi kudubo olukhona lapho ahlala khona eMakhokhoba yikuminyana. Uthi kuyadingeka ukuthi kutholwe umhlabathi kwakhiwe izindlu abantu baphungulwe. Wengeze esithi kuqakathekile ukuthi amakhansili lawo mabili akhulumisane abe lesivumelwano kungakawonakali ngamandla.
Iproblem yakhona eningi it's overcrowding and abantu babe lezindlu zabo bahamba. So ngibona ukuthi izindlu leziyana zingenziwa abantu labana bese bephungulwa laphana bahamba lapha kuzanceda ngoba abazasala laphana baba bele ndawo eneleyo.
Isakhamuzi uMnumzana Kwanele Ncube uthi kuqhakathekile ukuthi amakhansili la akhulumisane ngoba baningi abantu abamelele ukuthola izindlu koBulawayo. Uthi ngaphandle kwezindlu lesi sivumelwano silakho ukuletha imisebenzi ngoba lapho kulomhlabathi wokwakha kuba le misebenzi echiyeneyo edalwayo.
I-waiting list isinkulu njalo abantu izindlu bayazifuna njalo nje izanceda umkhonomi ngoba nxa kuvele kusakhiwa umkhonomi uyakhula kakhulu ngoba kuzabe kulezitina labo samende labantu labo builder bazaqhathana ama construction companies labantu bazathola indawo zokuhlala.
Ikansili yakoBulawayo ithi ugatsha lokubuswa kwezabelo luzaphatheka kungcoxo lezi ukuze kube lesiqiniseko sokuphuma lesivumelwano esizaphathisa ukuthi uBulawayo aqhele. Ithi njalo ngenxa yokusilela komhlabathi kungaze kube lalesi sivumelwano izanciphisa umhlabathi ewunika labo abafuna ukwakha ukuze utholwe ngabantu abaningi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje uChris Gande weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli senhlanganiso ebona ngezemidlalo yenguqu eyezifa uXolani Gwesela. Njalo uqale ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi inhlanganiso le ibhekane lohlupho lokushelakala kwemali njalo isithathelwa impahla.
Ye, liqiniso leyo, liqiniso engakuzwisihle limgceke njengamadola embuzi lelo. Kanti inhlanganiso yezifa hlakakhuluma ukuthi inhlanganiso yezifa yona iphila ngokuphiwa imali nguhulumente, iphinde ngokuphila ngokuphiwa imali amakhampani. Uyakwazi umungu weZimbabwe akula mali lapha eZimbabwe, amakhampani lawa athwele nzima, uhulumende laye sakuhamba kuye sacela uncedo, uhulumende laye uyakazama ukuthi nike uncedo uhulumende asiyazi kanti okwamanje uhulumende ke nelisi ukusinceda yiko kwenza ukuthi izinto zithathwe sila bantu abaningi esilezikweleti zabo isikweleti zasiyi-6 million sezazihlale ziku-4 million kathesi abantu laba babuya ngoba ngenxa yokuthi lathi sabe singabhadalanga babuya bathatha into zethu kodwa sithi thina ayisikho okumele kwenzakale ngoba into zezifa lezo ungazithatha ungazithengisa authority so thina sithi umuntu wonke othi izifa ilesikweleti sami kabuye sihlale phansi sibonisane ukuthi lathi singathola okuyimadlana sibhadale ukuthatha izinto zezifa akuncedisi ngoba into ezithathwa lezi into zelizwe into ezithathwa lezi into zelizwe into ezincedayo ukuthi abafana bakhule enguqwini into ezincedayo ukuthi ibhola likhambelele phambili so akuncedi ukuthi izinto zithathwe into zelizwe
kuhamba njani ngemizamo yokuthi livuselele inhlelo ezingalilethela imali siyakhumbula ukubana umgcini sihlalo wezifa wake wathi yena kuzaba lenhlelo ezigoqela amaplazi lokunye okunjalo okwangathesi kuhamba njani kunhlelo ezinjani
ye zinhlelo zalezo sifuna sifanele ikhono ukuthi sesizama ukuba le project kube abantu besikwele sekumuthathela izinto sesizama ukuthi sibe le project le kube lodu kuba sina sithi hayi kukhanya kuyalunga phambili sile nhlelo ezininginingi ezizikhangelayo ukuthi lathi zisinike imali sisebenza gadalala ekuseni emilani ntambama ukuthi kube le nhlelo ezinye ezingasinika imali ukuthi inguqu yebhola iphumelele kodwa into eqakathekileyo gandi yikuthi imali yebhola ungakhangela amazweni wonke ivela kuhulumende iphinde ivele emakhampanini yikho ukuthi ibhola liphumelele so sithi amakhampani wonke atheneyo kumele abamba nale zifa izifa izabanika lawo okunye labo esibathi ngama-marketing rights lathi basinika abalakho yikuthi into ihlelo yebhola iphumele kakhulu xa kungela uncedo lukahulumende kungela uncedo lwamakhampani hhayi hlelo esithele nzima kani
lo mnumzana Xolani Gwesela isikhulumeli senhlanganiso yenhlanganiso ebona ngemidlalo yenguqu ezifa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare okwamanje sengilichiya ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7.
Yekudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Namhlanje ngilomnumzana Vekithemba Nyathi ongomunye wamalunga eMDC Renewal angamachumi amabili lanye asexotshiwe edale lePhalamende. Ngiyakwamukela kuhlelo Nyathi.
Ngiyabonga Nkomo.
Ungathini ngokuxotsha kwenu edale lePhalamende?
Akingi mina kithi thina especially ebantwini abatsha abasakhulayo kufanele kusitshengise ukuthi i-15 years esizisebenzileyo siqaliselele ukusebenza yaleli bandla sisesebancane kudoform 4 silama-17, 18, 19 years iningi lethu kufanele kusitshengisele ukuthi for 15 years we wasted our time ngomuntu akade evelele eyi-project yezanu sizitshela siziqambela amanga sithi thina ngumuntu ofuna ukutatilizwe so it's a dead day kodwa-ke kuqakathekile ngoba isifundo sokusitshengisile ukuthi hhayi into lezi ezinye kufuze singagijinyiswa nje ukuthi uthande umuntu ngathi sikho sosigijinyiswe ukuthi umuntu lo umeleni yena
kodwa uthi yena ubaba uTswangirai labanye bakhe lina beseliphumile phela kubandla lakhe selifome ibandla le-MDC Renewal
ikuthi nje abantu nxa ukhuluma abantu abanje awoTswangirai kathesi uphoselawe uzuza ukuthi really is it worth it ukuthi ngiphendule into eshiwo ngutswangirai icrew yakhe okokuqala ungayakuzani uphefule kuthiwa yi-gamatox lezifudo but akula muntu oza kuthi yena umuntu we-gamatox uphumile kuza umuntu wesifukuto ophumele kuzana i-MDC Renewal Team i-renewal sayifoselwa yibo kuqalisa iindaba zokuthi abantu bacatha ukuthi kuma kuthi hhayi ake sikhangele nini uhlelo lwethu njengephathi ukuthi maybe lona lokhu sesigijima sithi zanu yakuhambanisana phana ngenxa elathi kule ndawo lapho esingabe singayibambi khona kuhle bavele bablenda khona buthi laba ngama-renewalist so igama lokuthi renewal yibo abasipha lona and latholakala ke seligama elibakhuphula even ebantwini because abantu babekuthakazelele ukuthi hayi nxa likhuluma into zokurenewa kuyinto enhle kakhulu so ukuthi kuthiwe kule phathi yafonywayo yabizwa ithiwa yi-MDC Renewal Team one ngamanga 2 is just being mischievous. And then number 3, uTsvangirai ka only part. UTsvangirai ngumuntu laye owayekhona ku process yokufonywa kwepartu wasekhethwa ukukhuthuko utathungamele lo msebenzi. So uTsvangirai is not above the party. uTsvangirai kule national council yahlalayo yamsuspenda labanye bakhe bona abakangani. Kodwa lapho kwalandela inhlelo ezenziwayo ezilandela ezihambeka le constitution ezokumbiza ku-hearing ukumseva ngama-charges ayechajwa ngawo wagcina esesiya expelwa epartini. So ngikhuluma nje uTsvangirai labo lavumomoyo labo makhuphe abantu who are not members of the MDC ngomthetho.
Njengosakhulayo Nyathi obuseda le parliamente siyazi bebekusekela kakhulu abanye abasakhulayo njalo bekhangelela kuwe, bathini nxa uhlangana labo kathesi?
Ku-generation yethu abaningi yibo bathi bona it's a lost cause. Sisebenzile for all this time, sanikela with our bodies, sasifakile ukuthi whatever happens kubi ngoba kula bantwana abangamankazana abalabantwana abangaziyo ukuthi ngababobani. Kulabanye abale mkhuhlane namhlanje, they were raped nge-system that Morgan is serving namhlanje. Unfortunately, thina abanye bethu sinje sikhuluma nje sizilima permanently ngohlelo lokusebenzela yenali program. But abantu bayakubona ngikhona besitho namhlanje ukuthi kutho ukuthi into zonke lezi zenzakele thina singabantu sizijedise sihamba lo muntu uyasikhokhela. Kanti umuntu uyasikhokhela ekwazi yena ukuthi ulalapha sisakhona okungayisikho lapha esasikunakanela.
Limi njani elakusasa lakho Nyathi kudaba lomzabalazo?
Uyakwazi xa kuyukuthi bona abantu bebenakani ukuthi lokhu kuzasephula umoya, njengoba nongizwa nje I'm very free, i-conscience yami iklear ngobana ngi-one ngikwanisile ukuphuma ngiphila. Amadili ade sezenziwa nguTsvangirai lezanu labantu bakhe athi le possibility yokuthi nga ngikhuluma nje sokuthiwa lo ndoda sechiye imuli yakhe bese ku-dangerous ade sokusenzakala. So one, kuhle ngoba ngiphume ngiphila. Two, ngiphile 34 years ngekho eParliament but ngiphila ngisondle ifamily. So i-2 years ngiseParliament kazimangalisi. Number 3, lokhu sokungiphe intshunguntshu yokuthi hhayi sisebenzile but angaza ke siphunga ulahla linto le. Sesiyibone lapho ebhende khona sokuqakade ukuthi siyiqondise siye phambili. So nxa bona bebenangani ukuthi singenza lokhu sizabephula umoya bekhalale, hhayi bakhe phansi, they are misplaced. Kuhle bebekwazi ukuthi lapho sebesinike igunya lokuthi sesizasebenzela into esiyaziyo ukuthi into esiyidrayivayo sesikwazi thina sikusa ngaphointo lokho. So ngithi it's game on, siyaphambili. Abantu beZimbabwe kuhle sebekwazi, abantu beZimbabwe lapho esihamba khona yiba abanye sebesitshele ukuthi hayi into lezi zenziwe ukuthi uGrace azuze i-constituency eHarare East, zenziwe ukuthi uTsvangirai ahlale esendlini yezanu, zenziwe. Abantu sebekhuluma into eziningi, some of them babezespeculate, some of them are correct. Yeah, that is me. What is that? The city, Americans keep our sanctions. Go family, Ramkabe, land. So, okay, with Tsvangirai not saving the MTC, local democratization. Who will say asset? Yes, I'm not here.
Oh, Nabachi, Lawapi, Mazi, Abasa, Kulayo, Nyathi.
Hayi, mina ngithanda ukutsho nje kubonke labo abantu abakhulayo ukuthi akulahlambele ngokufelwa. Lingazihluphi ngathi 21 people is nothing compared to 12 million people abafuna over 10 million US dollars ukuthi befide lo nyaka.
Hayi, siyabonga Nyathi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ah, thanks very much.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lo mnumzana Vegithemba Nyathi ongomunye wamalunga e-MDC Renewal angamachumi amabili lanye axotshwe edale lephalamende. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.
Ayike isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.